So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Tanono kawande olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 1 mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiqoqoqela mphoko obothwele icala lokudlwengula umzukulu kubikwa engezwani loyise umnomzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani.
Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozifeleyo. Kuyadanisa kakhulu lo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
Uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini. Ethe sekhombini imiswe ikhombi amapholisa ehlise wonke ama-foreigners lithwalwe kuthiwe liyadiport.
Udaba lodlakela oluqhamuke emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi uhlelo lwabatsha iNational Youth Service luvuselelwe na ludluliselwa phambili edalele ephalamende.
Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungayizwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indirectly ukhuluma nge-violence.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Usiqoqoqela Mphoko obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe ubikwa engezwani loyise umnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe okokuthi baleminyaka emithathu bengakhulumisani. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi ababili laba babanga imali yenkampani ye-Choppies. Leli phephandaba lithi njalo lokuthi usiqoqoqela uhlala ethwalise nzima uyise ngokuthi kanti vele uyise wakhe uqobo ngubani. Kodwa leli phephandaba alivezanga ukuthi imbiko le igcizelelwe ngokweneleyo na. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lo Mphoko ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izolo izigulane ezivela eZimbabwe bezivinjwa ukwelatshwa ezibhedlela zeJohannesburg. Kuthi eLimpopo uDokotela Poppy Ramathuba owabonakala ethwalise nzima izigulane ezivela eZimbabwe izolo uthe kuzamele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlawulele bonke abaya kwelatshwa eLimpopo. Iziphathamandla zamabandla aphikisayo lazo zibikwa zisithi abavela eZimbabwe kumele basuke baphele kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Umumo mubi baba Gande, izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo, zihlezi njengempunzi, impunzi ezingelwa yizinja isendaweni eligceke kungalazihlahla. Yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe ukuthi ebuyela buyela endlini ugula. Abanye abantu baye bakuma chronic illness, imkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe. So ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa. Bafuna ukuthi ufe kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozifeleyo. Kuyadanisa kakhulu lo.
Kunalo esizwa ukuthi othiwa nguMackenzie, ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye?
UMackenzie ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona. esithi khona yokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayi Democratic Alliance uthi yena nxa kufica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe kuoxygen esibhedlela uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amalokuzeni ama gangster lapha kulabantu abantu ngama gangster labo siyake sizwe ngabo kube Cape Town abadubulana nayo bakhona vele indawo ezine so uthi ke uza mobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokho i-video yakho na ibi ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe nokade eyicubungula i-video yakho ukhuluma into ezinenge kakhulu ezichaqisa umzimba uMakhenzi kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakho na kabotshwa kenziwa lutho nje ngathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana eka mama lo obekhuluma lo MEC oweLimpopo uPopi lo oweLimpopo soke sokuyinto kasebeyenza injalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongekuyicabangela ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli
alo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa kolunye udaba olufanayo eBotswana selikhuthazwe ukuhlonipha amalungelo abangena elizweni okungekho emthethweni lokhu kuza ngesikhathi kulokuqonga kwezehlakalo zezizondano kwabokuza kwele South Africa ikakhulu ezibhekiswe kwabeZimbabwe intatheli izindaba yestudio 7 nomqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana
ngesikhathi kubanjwe umhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-Southern Africa Migration Management Project edolobheni leJwane ngomvulo iningi livumelene ukuthi kumele kudingwe indlela yokuphatha kahle abokuza umsekeli kasibalukhulu kugatsha olubona ngokuqhatshwa kwabantu kwele Botswana unkosikazi Buyinelo Libilo ekhuluma kulo mhlangano uthi okokuqala umuntu kumele abe lamaphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza elizweni ulibile uthi okwesibili kumele kudingwe ukuthi labo abangalamaphepha bangaphathiswa kanjani ukuze bengazitholi bephambi
One way or the other, we interact with these migrant workers. But the question that we may pose to
noma kanjani sihlangana labo kuza emsebenzini eTNEyo kodwa kumele siwubuze ukuthi balemvumo yokuba selizweni balamalungelo bani njengabo kuza njalo singenza njani ukuthi babe lamalungelo njengabo bonke abokuza abaselizweni
umhlangano lo uvumelene ukuthi kumele kube lemizamo kanye lemthetho to ekhona ebona ukuthi abokuza abavikelekile ikakhulu uma lapho abasebenza khona noma bengela maphepha unkosikazi Gloria Moreo Fontes owenhlanganiso Southern Africa Migration Project futhi kumele amazwe achineyo ahloniphe ilungelo loluntu
imithetho eyavunyelwana ngamazwe omhlaba ithi ilungelo loluntu kumele lihlonitshwe njalo kumele sonke sisebenze endaweni ngilabandlululo
ngemva komhlangano lo kukhalelwa ukuthi kube lokusebenzisana ngcono phakathi kakhulu kwabaqhatshi labokuza abangena elizweni ongekho emthethweni eminyakeni esanda kudlula izondana kwabokuza emazweni ashiyeneyo iya iqonga ikakhulu emazweni afana leSouth Africa lapho izizalwane zakhona sithi abokuza bephindele emuva abanye abafana lonkosazana Sindiso Sibanda bathi noma nje kwele Botswana ongela zondano emgceke njengeSouth Africa kulukhulu uhlala kwelinye ilizwe ikakhulu uma ongela amaphepha
pele kumbe ngithi singama foreigners kwamanye amazwe inkinga esihlangana nazo ziningi kakhulu uyafica ukuthi umuntu uyaphuma ekuseni esiya emsebenzini ethese kombini imiswe ikhombi amapolisa ehlise wonke ama foreigners lithwalwe kuthiwe liya deport nxa usuka endlini uyabungaplananga kumbe ngithi ungalacebo lokuthi wena ubuyela ekhaya abanye umuntu uyabechiye abantwana endlini ngale emsebenzini uyabungasazakala ukuthi uyabuya kumbe kawubuyi kusuka lapho susiya deport wena uzitshela ukuthi uvusi
emsebenzini.
USpanda uthi kunye ukuthi abokuza bangazi bezame ukuthola amaphepha aqondile okusebenza. Batshelwa ukuthi kula beBotswana abangenza lo msebenzi.
Uthi uyabuyela kini futhi ufica ukuthi into azimanga kuhle. Shiwa inkinga esihlangana lazo. Zisithole senzima singabantu belizwe leZimbabwe.
Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ibambe umhlangano kuyona le iviki eHarare lapho kutshengiswe ukukhathazeka ngesiphatho sabokuza emazweni angaphansi kwenhlanganiso yeSADC. Umbuthano lo ube ungenelwe ngabagcina isihlalo sezinye inhlanganiso ezifana leZHRC emazweni asemhlubulweni ngezansi kwezwekazi leAfrika. Ekupheleni kwalo umhlangano kulotshwe isivumelwano esibizwa ngokuthi iHarare Declaration on Violence Against Migrants in the SADC Region. Ngaphansi kwesivumelwano lesi kunqunywe ukuthi amazwe wonke angaphansi kwenhlanganiso yeSADC abone ukuthi abokuza bayavikelwa njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngesaron kwele Botswana.
Umgcini sihlalo wekomiti yebudali leparlamente ebona ngendaba zabasakhulayo umnumzana Omega Sibanda owebandla lezanu PF uthi uselova ugwalo oluzahambisa edali leparlamente echasisa ngodlame oluqhamuke emhlanganweni walikomiti kobulawayo ngolwesibili. Likomiti iqhubela umhlangano ngenjongo yokubuza uZulu ukuthi uthini ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service olwazakala ukuthi ngama-Green Bomber. Abatsha bacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF batshaye abantu abethule imbono yabo ephikisa ukuvuselelwa kwalolu hlelo. Iphephandaba leNewsday libike ukuthi abatsha abanakakelwa ukuthi ngabezanu PF njalo baphambanise umhlangano ofanayo ewathomba esigabeni seManicaland izolo. USibanda utshele iStudio 7 ukuthi ugwalo aluqoqayo ngolodlakela lwakobulawayo uzalufikisa edale leparlamente ngolwesibili. Ibandla lezanu PF liyakulandula ukuthi yilo elidale loludlakela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
Ngibona ngazathi into engamangalisiyo eyenzakeleyo vele uma ukhuluma ngento yeNational Youth Service kuze ukuthi ube kwazi ukuthi ukhuluma ngodlakela. Iyabonisa ukuthi vele ma indaba yangkhona isiqalisa iqaliselwa ukuthi kwenziwe odlakela. So ngibona ngazathi abantu beZimbabwe kuze bebekwazi ukuthi wonke umuntu othi kaku-introduce i-National Youth Service indaba ekuthi aku-introduce i-violence. Into ye-youth service ungahamba even during i-commissioning ye-genocide or the youth brigade. So siyakwazi ukuthi ungezwa sokukhuluma vele ngento zonalezi indaba esikhuluma nge-violence.
Abatshayiweyo ikakhulu kobulawayo bathi batshaywe ngabasakhulayo bezanu PF, kodwa isikhulumeli sezanu umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula lokho uthi abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Iqiniso yilipi?
Mina ukuthi izanu iyabulala abantu ithaye abantu idike izenze i-victim akusiyonto entsha. Isuke lakho ngama-80s ithatha umuntu ithi namhlanje singu-chairman wezanu kusasa bebuye bembulale bethi ubulewe ngabantu bezaphu bembulalele ukuthi indaba engafuna ukujoyina izaphu izaphu. Kodwa kathesi ukuthi bethaye abantu bebe sebejika bethi ngabantu babo akusiyonto entsha bakwenza bahlala bekwenza. Ungakhumbula even isidumbu somoyi ngo-2001 owakuthiwa ngumthokozisi yenza into efananayo bambulala baqeda bathi ngumuntu wabo bahlala besenza njalo. So okutsho ngutafazwa Mgwadi ukhuluma lona ibhayibhili lebandla lakhe lokuthi liyaganga lijike lizenze i-victim.
Kuyiwa phambili ubona ihamba njani limihlangano njengoba sibona izigilamkhuba lezi ziqhubeka ziphambanisa ichithwa nje?
Kusiphambili sesiku-election mood vele imihlangano yonke siyi-political contest. So uma sokunjalo lapho kuhlanganwa khona kuyabe kusiba lodlakela, udlakela luyabuya luqansa kusazoba worse ngoba anti kumnyaka ozayo kuyavotwa. So ibandla lodlakela eliphila ngodlakela lizalwenza udlakela olwedlulisileyo kodwa abantu beZimbabwe kuze bezimisele.
Ubona emaphethelweni uhulumende eqhubeka yini ngokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service lolu osoludale inkulumo?
Njengoba uhulumende ethatha izikhiwi engaluvuselela elethi lize ayisilo lokuvuselela umnotho kodwa ngelokuzibheka embusweni. So i-youth service ingenye yezinto ezayigcina embusweni, so bangayivuselela kungazake ukuthi mangalise lokho.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. EleZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lengozi ezidalwa ngokuthatha izidakamizwa emhlabeni jikelele ele-World Drug Overdose Day. Ngeminyaka edluleyo, eleZimbabwe lalingela dubo lwezidakamizwa kodwa kusukela ngeminyaka yabo 2015 uqale ukuziveza njalo lokhe umemetheka ikakhulu emadolobheni. Isikhulumeli senhlanganiso esebenza ngababhekane lodubo lwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, unkosikazi Nobuhle Maplanka, utshele uGainer Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi babe lombuthano izolo eHarare okunanza leli langa.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ihlangene labanye esibathi ngama-partners ethu namhla sibe sisezibarase kwaku-support group yethu. Lapho khona desilezifundo mayelelano naleli langa le-drug overdose. Sikhuthaza abantu sebenzisa izidakamizwa ukuthi into leyi imbi kanganani, njalo sibakhuthaza ukuthi babe ngabantu bokuthi nxa bekwanise behlukane lo mkhuba lo wokusebenzisa izidakamizwa.
Lingathi uhlupho lokusebenzisa izidakamizwa liyasile la yini kumbe lokho lumemetheka.
Iproblem yokusetshenziswa kwama-drugs napha eZimbabwe iyalilokhu ikhwela, njalo thina njenge-LDN sesilenhlelo zethu esizenzayo sihlanganisela lohulumende lapho sibafundisa khona ngama-harm reduction services. Saqala sayenza leyo program amavikini adlulileyo le-Interministerial Committee on Drugs. Okwamanje sesifundisa ama-health service givers so that babe lolwazi lokuthi abasebenziswa izidakamizwa bengancedakala kanjani, njalo linani lalabo abasebenzisa izidakamizwa lingayehla kanjani. Siyathemba ukuthi singasebenzelana ndawonye sibambisane sonke udubo lweli kumbe inani labantu abasebenzisa izidakamizwa lizakwehla kwele Zimbabwe.
Inhlanganiso yenu ihlezi ikhuluma ngeZimbabwe Drug Master Plan. Injongo yeplan ile ngeyani?
Sina i-master plan yethu siyidrafta sesibone ukuthi esiwathi ngamasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe ezedleleni akula. I-master plan yethu ithi akube lama-rehabilitation centers, at least one rehab in each and every province, so that labo abasebenzisa izidakamizwa bethole ukuncedakala. Nxa singaba lama-rehab alabo abasebenzisa izidakamizwa, sokusitsho ukuthi sesizekwanisa lathi ukwehlisa inani lalabo ababulawa yi-overdose, ngoba sithi sikunje amasevisi abantu abasebenzisa izidakamizwa ezibhedlela zethu asinawo. Iningi labo bahanjiswa kuma-mental institutions like abo-Harare Hospital kubo-annex. Okuthi thina sithi laba abantu abafuni indawo ezinjalo, abantu laba bafuna i-rehabilitation center lapho ukuzabe khona kulama-service abo onke aqondane lalabo abasebenzisa izidakamizwa.
Alo-ke ngunkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi amalunga ibandla lakhe engahlangana lomuntu olodlakela abanike amanzi umuntu lo anathe adlule. I-commission elwisana lenkohlakalo e-ZAC isithathele abantu imali edlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu, $25 million. Laba bantu ngabacatshangelwa ukuthi imali le bayithola ngendlela ezingekho emthethweni. okwamanje sengithethela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani nje lonke, linjani wasakazi bethu, Chris Gandhi, hayi kuhambe njani Chris impela, hayi siyazizindaba zeZimbabwe nje zonke. Ye, hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngento nje ezihlupha abantu lapha neZimbabwe. Into yokuqala lapha into ehlupha abantu eZimbabwe ipolitiki lapha nayo. I-ZANU PF yafundisa abantu ipolitiki engalunganga mpela, ipolitiki yokudla abantu abasasebenzela abantu, sebengabantu nje abazisebenzela bona nje, isebenzela izisu zabo nje. Bonke nje amapolitiki lana nje angathi akhona ngale Harare vele ubuningi bawo bonke, asimapolitiki asebenzela abantu, babesebenzela abantu kodwa shouthi basebenzela bona abakhona ngale Harare, hayi khona ngapha ema-Tablelands. Kanje manje sesithembelekile yimthwakazi, hayi lesibona ngathi izasikhipha mpela ebhuqwini lolo inxushunxushuni le esiyifa kwele abantu beHarare.
Siyabingelele emsakazweni Studio 7, sibonge ngomsebenzi elisiphathele wona. Kahle kahle iZANU PF uma abantu baseZimbabwe beyivumela beyekele lisebenzisa i-old strategy sokuthi makuyo ama-elections kumele kushaywe abantu, kubulawe abantu, kukidnatchwe abantu, kutsho ukuthi nje ma beyivumela amaZimbabwe ukuthi akulalinye icebo abayiphikisayo kakhulu iZANU PF njengama-opposition party lamaZimbabwe nje onke, ngoba bona abaningi abantu beZimbabwe iZANU PF bazayithandi, ngoba uthola abaningi basemazweni labasekhaya nje bona abancane yibo nje mhlawumbe engikhuluma nabo ukuthi ma beyiZANU bebamba abantu ngenkani ngokubatshala ngokubakidnapa. Kusho ukuthi sebesazi ukuthi vele abantu abasabafuni, ngoba lapho kuba la election khona kumele kubulawe abantu, kushaywe abantu. So ama-opposition akezame elinye icebo lokuthi ma kuyiwa kwi-election kungabi lodlame, kungayiphiselwana, kungabulawa abantu, kwese kuyiwa kukhetho, iZANU PF ibisiwina-ke maye ukuthi yawina. Njengalokho ebakwenze egogwe babulela batshaya abantu babalimaza baqeda lapho bathi bawinile, asiko kuwina lokhuyana. Into kuthiwa i-election ukuthi wawinile, uyabuwine i-free and fair election, ungajabulela ende ngikudle ngiceke lawe nje awulangikani, ngabamba lesandla ngoba uyazi ungikuhlile. Le ipolitics yaseZimbabwe mina ngiyazi ukuthi izalungiswa umuntu onjani, especially besithembe bona osisifike ukuthi bake bezama ukudinga ama better reforms, ngoba sase ku election next year kunje. Election yakhona yabinye ukubulalisa abantu, kwethusela abantu, lokunyamalalisa abantu. IZANU futhi ibuyisitshela abantu ukuthi winile. No, hayingcono iZANU iziyele ku election yodwa, izivotele yodwa, ngoba makuqhubeka kuso akuyona ama election lawo. IZANU PF ihlukumeza abantu baseZimbabwe.
Studio 7 siyabingelela abantu kamini nkomukeni lonke ma-Afrika mahle, siyibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini, zama ukuqondisa kabantu abake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu, kodwa-ke la ilokuze i-RP le siyayikele ngani yiye siyifake uhlukuza ilokuzeni i-South Africa. Abasiyekele ekuvota sizabuye sizovota, sikazihambela thina njengokuhamba kwethu, kodwa-ke bekhangela ukuthi noma wavota is wasting time. Kungani bengazama ukudinga indawo ukuthi bebona amazwe abaphephelayo bephele khona, bebona ukuthi bayazibangula bezibangula, ngoba phandle kokulwa ngekukhululekilizwe ilizwe lifuna kulindiwe vele kuhle kuthathwe ilizwe kulindiwe. Lokho kuloko kuthiwa heyi amanye vota, amanye vota la, hayi mna ngifuna ukuphuma manga i-RP la izabe azame iphathi ihlangane zilwa ngamaphathi ahlangeneyo, hayi khona ukumvuka isicembu iqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuze namapolitika layadla kathi kungabunja kube iqembu ayi-one kube namaqembu ayi-two funde into eyi-one estrong. So hhayi ngiyalingelela lonke zihlobo, akhe lizama ukuthi lisezele konoko lingabe liloke likhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma omunye umuntu, umuntu nomuntu limekele yenza okwakhe, kodwa sisekele ukuthi amaphathi engabi maningi akakabo. Siyabonga.
Sayibonani, salibonani u-Studio 7, hhayi ngungulube lapha e-Cape Town. Hhayi siyayibonga usizisa into ezimnandi, hhayi siyalibingelela lonke ka-Studio 7 abasekhala ngaphandle, siyalibingelela lonke bese ngibulisa be-TCC bonke iZimbabwe yonke. I-TCC salibonani mamukasemese mazimbabweni pa-TCC singasaruziriganga. Hhayi cela ubuze lapha kini zanu ukuthi ani beZANU babona yibo abacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa na, kumbe wothi yibo abakwazi ukubusa naye elizwe leZimbabwe. Ngicakele imbuzela uchuma melo mbuzo lo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini Ngikuhlala kahle yini? Hayi, ngicakela imbuzo lutshuma. Lo gawe uthi ndawayibonayo, ayibona indle yini kanti behlibegcwelile izwe phandle. Amanye amazwe exotha lezibhedlela, yabona into emnandi na. Hayi, mabe khoya cakela ngidibanise nabo lawe layinini yabo. Hayi, ngiyacela ngeke ngikhulume nabo. Ngiyabonga Studio 7 ngikhulela message yami ihambe. Angifuni kuba mude kakhulu, safuna ukukhuluma labo tshumi kakhulu ngempezi bona bathi. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 sanibonani. Mina ngihlitshwa ngabantu bakithi. Imthwakazi singabele imthwakazi sibili kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani, basupporti izanu ngoba bathi sisizi yomnyuthi sisizi kayifuni. Izanu kayifuni. Asoza votela ichama. So ukuthi uthi bavotela ngoba lo mkondisi kakungenanga phela ku presidential. So bathi senze njani? Bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani. Kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumilize siyakuzwa kodwa kathi kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yena izanu yakhona le kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnanga bazaliquma balithini kungavota ngasihlale kuphela siphongubukela
salibonani 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 ku studio 7 injalo ku studio 7 aba yaphila lithi kubingelela ukuphela ku studio 7 ihlobo labangani lonke ngendawo ngezindawo ngingelela konale esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha ingelele wonke umuntu okhona kwampara komuntu olalela istudio 7 naye umuntu ayestudio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bengekela tawo khona lapho emaphisa lapho mdaweni emamnyelini njalo mhlala wami amnakhona nakwada amlalela istudio 7 lapho khona ngithi kubonga nje
sanibonani 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 kustudio 7 balaleli lani esincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha selibingelela siyabonga njalo kusethela indaba ezinhle lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikolo ezifundwa mara kungabhadalwa akuyenziwa isifuni siyazi ukuthi into engekhoyo velele into ekhunywa kuphela kuphelele emoyena into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo umbuso wezanupiyefu uhlukumeze wonke umuntu ezimbabwe laba abadiwe umbuso wezanupiyefu wathiwathi uright usiba rightinga vele uvota wangikhona mbona kungalancedo ngakuyami vele mna hayi ngicabanga lo kungavoti nje khona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ngazi idliwe izanupiyefu ekhona iyangena ngenkanelo kuzetina embusweni so hhayi esikwane sawo sivoteleni asivoteleni umqondisi moya emarapi mtoka republic party ngene party nxa singaphila ngcono kathelo kuzeni nanti
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyacela lingathuki njalo incwadi zenu zibe zifitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zonke. Siyabonga. Ukuzemelika amabutho akwele Ukraine abikwa esengene esigabeni salelo lizwe esezansi esasihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Kodwa ingcwethi zomvikela ezivela kwele Melika leza kwamanye amazwe zithi osekwenziwe ngele Ukraine yikuluma ukungasoke lenelise ukuthi likuhlafune. Ingcwethi lezi zithi aluba ele Ukraine livikele indawo zelizwe leli ezingekho ezandleni zamabutho akwele Russia kulokuthi amabutho la aye kwezinye izigaba.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ubikwa esemapholiseni kodwa uyise uthi ukhanya uzondana laye umntwana abezwani sebele minyaka phose emithathu bengakhulumisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.